Endabeni zethu lamhlanje mhlangula 6, 2018 lizivalelwa ngupractice Jeremiah. Abasekeli bezanu PF bafole ezitaladeni zeHarare betshengisela usekelo lwabo kumongameli Emmerson Mnangagwa, kodwa bebelihlekana nxa uqathaniswa labatshengisele izolo abekumanyano owe-MDC Alliance. Ezinye zezizalwane zeZimbabwe esezihlala kwele South Africa zithi kazivumelani le mizamo kahulumende yokuthi iZimbabwe ibuyele enhlanganisweni eye-Commonwealth yamazwe ake abuswa yiBhilithane. Owesifazane oyedwa zwi oveze isifiso sokuncintisa ukuba lilunga ledale lephalamende ebandleni le-People's Democratic Party PDP usenqobe ukukhetho lwama-primary ngemva kokuke athwaliswe nzima efuqwa ukuthi engameli ibandla lakhe ekhethweni. Kunanzwa ingozi eyenzakala emigodini eyewange eminyakeni engamashumi edlula amane edluleyo. Njengoba ukhetho selusondele sikhangela kabanzi ngembali yokuvota ezigabeni ezehlukeneyo zelizwe. Kuthi-ke ku-Livestock lamhla kuhlelo lwezizalwane zeZimbabwe esezihlala kwamanye amazwe ole-Diaspora Forum sikhangela okwenzakala kwezombusazwe sekusele inyanga ezingaphansi kwezimbili ukuthi ukhetho lwenziwe. Thumelani imilayezelo yenu ku-WhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Inombolo njalo 001-202-465-0318 kumbe enkundleni yobulenjini yokulizibazisa ekhasini lethu ele-VOA Ndebele. Lingakuthwa yilezi ndaba lezinye ku-Studio 7 half past 7 ntambama kumakakasi athi 909 AM 4930-15580 laku 6080 kHz ku-Showtwave. Lingakhohlwa ukuthi siku-WhatsApp laku-Facebook ku-VOA Ndebele.